njengomkhokheli wabontanga opposition eZimbabwe, kuyasijabulisa ukuthi ilizwe njengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele, sazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yaniswa. So into enjalo siyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongani kwenzakala liphi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshela iphathi, siyatshontshela konke but ya.
Litshontshelwa ngoba?
Ngibona lonke umuntu uyakwazi ukuthi ibandla le-ZANU-PF liye litshontshela ibandla lethu. Yilo lasikhipha ephalamende sinabanye singama-MPs, yilo elibambe amakhosi, yilo elibambe izeki, lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TPC kodwa sisazi ukuthi kabaso be-TPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke esithi mina ngiyebandla lethu, ngakho nje sengikhipha abantu. Inkantolo iyavulela umuntu ayezinto enjalo. KuseZimbabwe kuphela ukuthi inhlanganiso ebona ngezokhetho iyamukela amaphepha abantu ababili besithi bavela ebandleni elifananayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nosawubongela kusenegasi ukuthi lekhethe umuntu omutsha elibutalanga akhonsida i-defeat. So asonto esingathi yinto emangalisayo. Izimbabwe njengeZimbabwe sithola ezibuse emaprezidenti ka-Europe Cup. La mali akhona ngathi esawusentibhiro lawa lizinto president ngabe ngabafana abancane na lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Esikutshoyo ukuthi abantu abadala bale wisdom yena thina ngokukhula ukuthi akuphanga siyafika i-chance yethu siyafika isikhathi sathi sibuze asilaphendeni lakho lokho ngabe sasingama-MP zabontanga ngama-ministers angabontanga ndawona umzekeliso kaZelensky la wangena engumfana omncane kodwa khangela ama-repercussions akhona sebhukisa wabhukisa abantu ngamali-Ukraine experimenta ngelizwe solo kade kutsho ngobaba umkoti lapho basho ukuthi bayatshontshelwa because bathinithini mo betshontshelana ngena ngokwabo lo eSenegal lo bamkhethile ngoba ole capacity bamkhethile ngoba olombono but okwethu okwalapha athi kuzala eZimbabwe ulider opposition wakhona bengenambono ubehambe esakhumuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde ibalekile iZimbabwe angeke thembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekile abantu kumele benzise ukuthi izani hlizindaba ukubulala i-evolution and lokho abakwenzekile akukho kutho bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiye emnyakeni nalokho kuyabahlunta ukuthi kathi kungani ipointa esuka kuhlukuthi esimalaphana and asenteli ukuthi kathi sibazihlusa ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into yazeke ukubhizisa yikho upresident wasehlale kuthi thina sihamba nyovane kangena nyovane alisiboni ukuthi ibulala i-evolution kuphela kodwa ibulala impilo zabantu, ibulala isasanentsha, ibulala ilizwe, ibulala yonke into kubhizi lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izanu izibele kenu.
Nanso-ke indaba mnumzana Mrech, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla lezanu PF
bayingana bona ngokwabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izinto zabo bethole izimali besengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaka abantu phambili bengafaki izanu PF.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni betshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho okwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe?
Bazama abakuhulumende abaphethe ukuthi befake uvalo besibhekisele bathumba abantu bekharabha abantu bezele njengoba ngangingathembisa ngo-December laphana ngathi uhulumende ngaqhubeka esenza so sizabhikiswa sizangena efredini sengakutho ukuthi kalesi abantu abalinde size ukuthi umongameli Tshanisa uthatha ngathi esisa ngathi utshintsho lukhona lusendleleni ngokutsha isukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele isaladeni ibeselebreta bekholisa facilitate ilizwe. Ngiyabonga
mnumzana Mrech. Ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa?
Izanu PF nxa ingena ekhethweni ingena ikwazi ukuthi impumela iphuma njani. Izanu PF izaqhubeka ibusa akuna ephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuba bayakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokwakha ilizwe silezizweni esikhotha ngomongameli vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembi ze-akademi yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 siyawina futhi ama-elections. Intangele ene-future njengophasho so ngikhangelethi ngalanye abantu esiyexpekt ukuthi bezozijoyina ilandeleeleinikathi kumele bezijoyina i-winning team.
Uyakwamukela yini ukunxuswa mnumzana Sibanda?
hayi kuswa umthanyelo omuthi kanyela ngizile umthanyelo omdala kungakhathele ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuzi yebo ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hayi sifuna ukwakha iZimbabwe thina eyokuthi loba mzane uyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubunani abazimbabwe zitshengizeni ndawonye ngaphansi kukapresident Chamisa.